Ngiyabonga kakhulu. Salibonani balaleli, inhlanganiso yethu igoqela ama-ward wonke akobulawayo angu-29. Njalo xa sicinga ama-ward siyananzelela ukuthi kuma-ward onalawo lawo kunabomama abaphila kuma-ward lawo. So njengobana sihlangane lohlelo olusolukhona umkhuhlane wobhubhane i-COVID-19, siyagqugquzela njalo kuzakhamizi ikakhulu labomama abayibo abaphethe izimuli ezindlini ukuba bala lawo bafikeleke kumkhuhlane lowo khona.
Likwenza njani lokhu njengoba kade bekuma lockdown? Selizijayele na izindlela eze-social media, o-Zoom, lezinye indlela?
Siyazama ngakho zonke indlela ukuxhasa izakhamizi ukubana nazo zifinyelele kwi-information inale khona ye-COVID-19 ukubana labo bakhuseleka njani. Nakuma-radio stations sikhona, nakuma-social media sikhona, ama-handles ethu awe-BOPRA konke kukhona.
Nasikhangeleke liyababona yini abesifazane ikakhulu labo abasakhulayo bephatheka kunhlelo lezi?
Abesifazane abasakhulayo bayaphatheka kakhulu, kodwa siyafisa ukubana inani ngabe liyakhuphuka ngobana sikhangelele ukuthi omama yibo kumele bagqugquzele abanye, bazise abanye ukubana hayi bahlabele ijekiseni elikhona ukwenza ukuthi bavikeleke.
Uyababona inani labo belikhwabitha na ukuyahlatshwa ijekiseni leli?
Okwamanje inani leli selingathi liyehla, kodwa lokhu silwisa ukubana inani leli lingayehla. Lokhu silwisa ngamandla ngoba abantu abalalwazi kakhulu, njalo ulwazi abalufinyelelanga kakhulu ukubana baxwayise ukubana hayi i-COVID kumele kwenze so.
Nxa sikhangele kulinyanga ekaMfumfu eka-Okthoba kade kukhuthazwa ukulimukisa abesifazane ngemvukuzane yebele, linake lolu daba liluphathe kanjani?
Siye sangena kumawadi sigqugquzela ukuthi omama labo bahambe bayehlolwa umkhuhlane lo, umkhuhlane omubi osoqeda omama. So ngakho-ke lokhu sigcizelela ukubana hhayi omama sisukumeni, asiphakameni, siyehlolwa.
Yikho-ke libabone omama besukuma na besiya ezindaweni ezihlukeneyo, kube kwaba lezinye izihlelo lapho omama kade behlolwa khona kungela mbadalo?
Ye, izindawo zikhona lapho omama bahlolwa khona, amakliniki kahulumende, amakliniki awe-council zikhona indawo, kodwa thina njengabomama omama baphakami ngendlela okufanele ngabe bayaphakama. So lokhu sizama ngendlela zonke ukuthi sinjani, sibagqugquzele ukuthi basukume.
Njengenhlanganiso lilenhlelo na zokukhuthaza omama ukuthi bangene ezikhundleni zokukhokheli, inhlelo ezinjengokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayerejista ukuthi bavote kukhetho luka-2023?
Kobulawayo kumawadi wonke sinalo uhlelo lokuthi abantu bathwale bayisiwe efamona lapho kurejistwa khona. Sikuqalile-ke thina sakuqala inyanga ezimbili ezedlulileyo ukubana abantu basukume baye kurejista ukuvota, ukwenza ukuthi bazikhethele abakhokheli babo bakusasa.
Sibabona omama besukuma na kulolu hlelo?
Omama bayasukuma, bayasukuma kakhulu sibili, ikakhulu kuprogramu kwehlelo le ye-voter registration, hayi bayaphakama.
Abasakhulayo-ke bangabala kokuthi bayenze njengokwenzakalayo eZambia, ngoba eZambia kukhetho olusanda kwenziwa kuthiwa abasakhulayo yibo abaphakeme masinya bekhuthazana nezinkundleni ze-social media ukuthi babhalisele ukuvota, njalo bavota ngobuningi. Libona ngani lokhu kungenzakala na eZimbabwe?
Siyazama ngazo zonke indlela ukubana ontanga labo baphatheke kunhlelo zonke ezikhona zelizweni, ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zama-youth ontanga.
Hayi-ke, sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, Women's Forum. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Sibonge uNkosazana Perseverance Nyathi ekade silaye uhlelo lamhlanje.